zamke ngizoba sizivana ehina sayenza ama primary elections ethu ngo March September salungisa yonke into ngiyabonga elibusayo njalo ibandla elihlelekileyo konke sekulungile sesimelele indlela jikilanga elangolwesithathu elibusiwe liqedisa yonke into vele siyazi into esiyenzayo njengoba siyibandla elakhulula izimbabwe liqokela izaphu nezane ezahlangana ngo-1987 ngoba izane i-2 singabantu vele abakwazi into esiyenzayo asikuthumbuzi lokhu sehayi thina sesimelele ilanga kuphela konke sekuvuthiwe.
Sesike sabona kukhetho olwedluleyo kusiba lalokho esithi ngama-double candidates, uthola ukuthi ilunga lebandla liyabe lingasuthisekanga ngendlela mhlawumbe elinqotshwe ngayo kuma-primaries. Uthole abantu ababili sebebhalisele ukuncintisa ku-constituency inye bengabe bandla elifanayo. Sisoze sibone yini kusenzakala ku-ZANU-PF lo?
Lokho kuzanibeki liyazila kakhulu ngoba thina njengoba ngisitsho ama-tribal sawenza ngo-March okutshengise kuyona wonke umuntu obengasukisekanga sokulungisekile kwahle kwahleleka. Asila thina into ethiwa ngama-double candidates vele abazi kwenzakale ku-ZANU-PF. Into engenzakala yikuthi omunye umuntu angabe mhlawumbe engasukisekanga abe sefuna ukuzimela eyiloko kuthiwa ngesingisi i-independent candidate. Thina silakolokwana ngoba ungavele uzimele su-independent candidate yithi i-constitution ihle kutshele ukuthi hhayi usuzithothile wena wedwa emhlabeni we-ZANU-PF. Asifani nalokhu engikuzwileyo kukhulunywa ngumkhokheli we-TPC ubaba uChamisa esithi yena amalunga abo abangasukisekanga ngokuthi abafakwanga under i-TPC bengazimela bebe ngama-independent candidate. Thina asikwenziwa kwana lokwana yikho kutshengisela ukuthi labantu babengahlelekanga. Yikho phela kushiwo ukubana kona kuyafunakala ama-structures. Akula political party ngapha ngokuhamba ingela-structure. Ngonxa kune-structure uyabe ukwazi ukuthina i-reporting system yakho imikanje. Kodwa lokho okwabo ukuthi kuvulekile nje kuphela yikho kudala kunokwana ngoba yibo futhi abahlala besiba lama-double candidates izikhathi eziningi. Thina kubadlela ezamu-PF asilakho kunokho yinunu esingafuni nokuyibona.
Kukhetho khona ubona liqhuba njani ngoba siyabona umnotho kawuhambi kuhle alesabini ukuthi abantu abavele belivotela bengagcina sebevotela amabandla aphikiswayo ngenxa yomnotho?
Abantu sebekubonile sebekwazi njalo ukubana umnotho ubulawa ngabomo ngabahlukuluzi bomnotho bona laba bavele bakwenza ngabomo. Angithi uyakwazi ukuthi nabake bamkhungathela bazakhela ithelethele esikoleni asikulilila jeta bonke lokhu yinto abantu asebevulamehle bakubona.